kuya ngokuthi kwenziwa njani. You see, you need ufuna amatitshala alolwazi, amatitshala azwisisayo abazathatha ulwazi lolu baluphe abantwana. Uhlupho lwakhathesi ukuthi amaningi amatitshala kawalalo ulwazi. Yikho-ke nxa bengaphiwa lolo lwazi, these necessary skills, kungaba kuhle ukuthi amatitshala ba-concentrate ezifundweni, bathiye umsebenzi wabo ngoba befunda. Azi ukuthi kungaba yikho yini, ngoba kuvele kuyenzeka lakhathesi ukuthi amanye ngenza i-private study, bayafunda befundisa. This will be not much different from what is happening. Nxa i-program yakho izaphumelela, ihlelwe kuhle, bafundiswe sibili, bazuze lolo lwazi, kungaba kuhle ngoba kuzanceda ukuthuthukisa imfundo.
Kodwa bona-ke ababalisi njengoba lokho bekhala ngeholo lokuthi bafuna ukungezelelwa imali.
Lokho singathi mhlawumbe kuseceleni kwalokho esikuthiwo, kodwa-ke iholo liqiniso ukuthi basebunzimela. Ngikhola ukuthi bayaphumelela ukugcwalisa iziswelo zezimuli zabo. Ukuthi bakhale ngemali yokwengezelelwa iholo, kufanele kube yinto uhulumende ayicabangayo ayilungise. Sithemba ukuthi uhulumende uzakukhangela ukuthi kathi phela sebelolwazi, lo msebenzi wabo usuzaphumelela, abengezelele. Kodwa-ke besifisa sibili ukuthi ngawo uhulumende uyakhumbula ubunzima amatitshala abalawo abengezelele, ikakhulu nxa belolwazi olwaneleyo.